uJome uveze lokhu emhlanganweni lethathelibundaba owenzelwe eCivic Center emzini weMarlborough eHarare wokwazisa inyathelo aselithatha lokumncintisa ezimele. Ngaphambilini ubikwa ehlangane lomgcinisidalo we-FDCT uMnumzana Morgan Komiki lohlangothi olubona ngezokhetho ebazisa ngaleli nyathelo lakhe. UMajomo uthi angake aphatheka kukhetho lwama-primaries olungathelekanga kungakho esekhethe ukuncintisa ezimele.
We as a party have been fighting for reforms of these unfair practices which indeed must be reformed.
Njengebandla sihlezi sikhala ngokuthi kumele kube lenguquko kundlela ukhetho oluqhutshwa ngalo elizweni. Kuyinto eyaziwayo ukuba inkokheli ebandleni lami ithi akumelanga siphatheke kukhetho nxa leyo nguquko ingasabanga khona. Pho mina ngiphatheke kanjani kukhetho lwama-primary olungahlelekanga? Abebandla lami besehluleka ukwenza khona kanye esihlezi sikhala ngakho lapho kuqushwa ukhetho lokukhetha inkokheli yelizwe.
Unkosikazi Thiwe Masundire, isakhamuzi se-Ashton Park eHarare West, uthi uyalijabulela inyathelo elithethwe nguNkosazana Majome.
Inyathelo leli elithethwe nguJesu siyalemukela ngokuhlukuluzwa esibone ekwenziwe yiphathi yethu. UJesu ngummeleli wephathi yethu ye-MCC okweminyaka eminingi, so besikhangelele ukuthi ahlonitshwe. Ngalokhu abakwenzileyo asali lokhu asekukhethile, siyakwemukela.
UNkosikazi Masundile uthi okumzwisa ubuhlungu ngalolu daba yikuba kusetshenziswa owesifazane ukuhlukumeza omunye owesifazane.
Sibona kuyinto ebuhlungu kakhulu ngoba iphathi yethu yayithena omama abasinekelayo ephalamende balutshwane. So siyamangala ukuthi umama omunye akhonteswe ngomunye umama, yikwengezelela kumbe yikukhipha. Besikhangelela ukuthi lapho esimelele khona ngomama kungabi lomunye ozakhontesta umama, ngoba umama ukhona. Lo mama omutsha siyamemukela ukuthi ingabe ufake kwenye indawo okungala mama, ukuthi omama sande ephalamenti.
Okusekelwe nguNkosikazi Thandeka Ngulube wasesigabeni sikaMajomo eHarare West othi kabahlalisekanga ngosekusenzakala kwi-MDCT.
Sizobuhlungu kakhulu, asisakwazi ukuthi okwenzakala kuphathi yethu ye-MDC ikakhulu abantu bona laba abakhulu phezulu ku-National Council ngayo, ukuthi khona bakubona njani nxa kusiba nje ngenye indlela sebebulala iHarare West.
Uqhubeke ethi yena labanye besigabeni sakhe eHarare West bafuna ukumelwa edale lephalamende ngumuntu oyisakhamuzi zalesi sigaba ngoba ezwisisa inkinga ababhekane lazo.
Yi-constituency yabomama emelomama. Sifuna izinto ezilengqondo njengabomama, asifuni izinto ezenziwa ziyizinto ezingekho emthethweni. Esikufunayo sifuna balandele umthetho, i-constitution. Konke abakwenza bakwenze belandele i-constitution ukuze ukwenzeka ukuthi wonke umuntu abe lelungelo lokuthi afuna ukukutsho.
Ngolwesihlanu olwedluleyo uMajome wazise ukuba akasaphatheki kukhetho lwama-primaries. Sekuvela ukuthi inkokheli ye-MDCT ifuna uNkosazana Johanna Mamombe ukuba amele lesi sigaba. Kubonakale amalunga ohlangothi lwabasakhulayo abazithi yi-Vanguard e-Civic Center ngesikhathi lomhlangano lentathelizindaba usenziwa lanxa bengasazange bawuphazamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi sigama.